Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 24 kuNcwabakazi 2022 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed which will be subject to parliamentary processes which will include
Umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhulumende kabuyele emuva kudaba lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo.
Ukuthi uzasithatha isicelo lesi njengoba siyisicelo kuyabe sokuya ngaye kumbe ngokuthi yena usebenza njani, kodwa thina sisabe lokho sikhangelele ukuthi laye hayi uzakuzwisisa laye kubone njengoba laye eligqwetha uzakuzwisisa nxa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani ne-constitution ngoba ne-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele usomlomo wePhalamende umnumzana Jacob Mudenda zimcela ukuthi evimbe ukupasiswa kwebhili ezangena kumthetho olawula ukusebenza kwazo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo ahlaselwe e-Weser North ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngendaba zabatsha unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhulumende kabuyele emuva kudaba lokuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service ngomnyaka ozayo. Uthi lolu hlelo luza kuba lwehlukene lolweminyaka edluleyo olwalusetshenziswa iZANU-PF ukulolonga abasakhulayo abalodlakela ababetshaya abasekeli bamabandla aphikisayo njalo besephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha ubufakazi phambi kwekomiti yePhalamende ebona ngezemfundo lemidlalo ngodaba lweNational Youth Service, unkosikazi Coventry uthe uyakwazi ukuba uhlelo lolu lolungamanga kuhle njalo kabafuni ukuphinda amaphutha amanye.
Furthermore, a National Youth Service Bill is being developed which will be subject to parliamentary processes which will include
uhlelo lweNational Youth Service luzaphendukiswa usetshenziswa imithetho yePhalamende. Lokhu sizakwenza silandela izifiso zikaZulu. Sizakwenza ukuba wonke umuntu ezabelweni alalelwe singakabeki lumthetho.
National Youth Service Bill to the Attorney General's office.
Uqhubeke ethi kulolu hlelo abazalusungula ngomnyaka ozayo bafuna ukufundisa abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 besebenza labo okwenyanga eziyisithupha. Uqhubeke esithi ukungena kuhlelo lolu lanxa kungabanjwa ngamandla akaze kwenelisa ukungena bazathola amathuba okuthola imisebenzi kuhulumende ndawonye lokungena emakolishini emfundo yaphezulu lamathuba okuqala amabhizinisi abo. Uthe njalo kulomthetho ozabekwa owe-National Youth Service Act esithi uzaphawula ukusebenza kugatsha lolu esithi bazabhoda elizweni lonke besizwa ukuba uZulu ufuna usebenze njani lumthetho. Uthi abatsha bazafundiswa ezamasiko, isisekelo sombuso ndawonye lokuba beshiyane lemikhuba emibi efana nenkohlakalo lokusebenzisa izidakamizwa. Ingcishi ecubula ezombusazo umnumzana Mlindela Mancishana uthi uhlelo lolu vele lulezifundo ezisekela abantu bebandla linye, ngakho-ke abantu abaningi balwamukela ngokuthandabuza.
Kuyinto engalunganga ukuthi kuqakathekiswe iNational Youth Service ekuqhatshweni emsebenzini kahulumende ngoba siyazi ukuthi National Youth Service akusiyo into yeni national kodwa into ebandla into yezanu PF so lokho sokusitsha ukuthi lo nalo ongekho kumbe ongazwani la elibandla lezanu PF umsebenzi akasawutholi kuhulumende ngoba akusiyo wonke umuntu ozavumelana lakho ukuthi ayefundiswa okwaku National Youth Service ngoba nanga phela kuzabe kufundiswa izinto zebandla linye kungafundiswa izinto zelizwe so lokho sokuyindlela yokubandlulula ukwethusela njengoba sesiya kukhetho ukuthi lo nalo ongasoze ajoin ibandla ukuthola kwakhe umsebenzi kuzahlupa ngakho ke sokuzaba lobunzima ezigabeni abantu beqala bengena ibandla ukuze bethole umsebenzi
umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuqakathekile ukuzwa imibono yabatsha kuqala ngodaba lolu
kuyasidanisa thina abantu bezimbabwe kakhulu esihluphekayo esimpofu ukuthi sokuthiwa i-national service yeza kwenza ukuthi abantu baqhatshwe ye ngamaqinga kodwa kusezwe kuphumelele ngoba vele abantwana bakhona baningi kakhulu sibona ngani umzabalizo wezanu siswele engakwenza sebephonga ubamba lapha lalapha lingitsho lenyoka bangayibamba sebefuna ukuchapha ngoba lokho ayisikho esakulwe lilizwe abantwana bonke bayafanana
elinye ilunga lezanu PF umnumzana Matthew Sibindi uthi bayalamukela ngenjabulo inyathelo eselithathwa nguhulumende lokubumba umthetho olawula ukusebenzisa abatsha lokubafundisa imisebenzi etshiyeneyo
siyabonga kakhulu abatsha bazathola imisebenzi njalo bazathanda lelizwe labo
uhlelo lwe-National Youth Service lwamisa ngomnyaka ka-2007 ngemva kokuba kuswelakale imali inhlanganiso ezivalisa umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations nenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zawuhlaba umkhosi omkhulu zikhala ngokuthi uhlelo lolu lwalusephula ilungelo loluntu ngoba abatsha laba basebefundiswa ubugebengu bokuhlukuluza uzulu wonke waseZimbabwe owayele mibono ehlukeneyo lebandla elibusayo elezanu PF ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda zimcela ukuthi evimbe ukupasiswa kwebhili ezangena kumthetho olawula ukusebenza kwazo we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngoba zisithi ungumthetho omubi. Ibhili le iphakathi kokuhlaziywa iPhalamende andubana ipasiswe ibe ngumthetho opheleleyo. Inhlanganiso ezingamashumi amabili ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, Crisis in Zimbabwe Coalition kanye leVeritas zithi umphathintambo obona ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo umnumzana Paul Mavima wafaka imigqa encindezelayo kulibhili engakhulumisana nangalo zulu. Ngokunjalo zithi uMudenda kumele ayikhiphe ePhalamende ingahluzwa ngoba okunengi ekumumetheyo kuvela kuMavima athi kuzulu. Zithi ingapasiswa libhili iza kupha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo mahlayana kanti njalo izaphazamisa inhlelo zokuphathisa uzulu eziqhutshwa ngezinye inhlanganiso. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeVeritas umnumzana Lizwe Jamela yena othi ibhili le ilomthelela omubi kakhulu.
Uma sikhangela umthetho lo omusha lo ofuna ukuthi ufakwe ulakho ukuthi kuthiwa uyanqabela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zingabonakali kubhalwe kuthiwa supporting or opposing ama-candidates nxa sikhangelele ngendaba zombusazwe but nxa ukhangela i-constitution iyanika ilungelo kumuntu wonke nxa sisithi umuntu siyabe sitsho even umuntu olihlanga nxa sikhangela inhlanganiso nxa sikhangela umthetho layo ngumuntu oyabe kwanisa ukuthi laye ephatheke kwezombusazwe ezepolitics.
Iseli palele usomlomo we parlamente limcela ukuthi avimbe ilumthetho kuleli dale ungabunjwa. Libona esamukela yini isicelo se?
Ukuthi uzasithatha isicelo lesi njengoba siyisicelo kuyabe sokuya ngaye kumbe ukuthi yena usebenza njani. Kodwa thina siyabe lokho sikhangelela ukuthi laye hayi uza kuzwisisa laye kubone njengoba laye eligqwetha uza kuzwisisa nxa sikhuluma ngendaba zokuthi umthetho lo awuhambelani le-constitution ngoba yena i-constitution uyayazi umthetho laye uyawazi. So lapho ukuthi laye ebone laye efake umbono wakhe nxa ekhangela ibhili leli elisephalamende kathesi.
Emthethweni kuvumelekile yini ukuthi lomthetho uphikiswe enkantolo lanxa nje ungakabunjwa usabunjwa kumbe kuyabe kumele ubunje upasiswe kuqala then abantu sebengaya ke enkantolo ukuya uphikisa?
Kukabili into ngamili ulakho ukuthi abantu bephikise ukuthi nxa singayenziwanga okusemthethweni. Say for instance, khathesi nxa ungakhangela ama-amendments afakwe nguminista during i-committee stage, umthetho lo uguqulwe kakhulu watshintsha watshiyana le bhili elahanjiswe ebantwini kwenziwa ama-public consultation. So kulakho ukuthi umuntu ethi hhayi umthetho lo kuphambanisiwe lokho okusha lokho kufakwe nguminista kumele lakho kuhanjiswe ebantwini kukanje kuhambe ku-public consultation. So umuntu ulakho ukuthi ehambe emthethondaba ezama ukuthi kuke kume umthethondaba ufake isinqumo mayelana lodaba lonalo. Okwesibili ukuthi hayi umthetho uzathi uyenziwe uphelile then umuntu ulakho futhi ukuthi ehambe laye enkantolo emthethondaba especially constitutional court ukuthi laye ifake isinqumo ikhangele umthetho lo ukuthi umthetho lo uyahambelana na le-constitution yethu.
Umnumzana Lizwe Jamela uligqwetha njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye-Veritas. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lo mphathintambo obona ngokusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo umnumzana Paul Mavima bathi kababuyeli muva kulolu daba. Bathi njalo ngamanga ukuthi kabazange bakhulumisane lenhlanganiso esizimeleyo kanye lozulu ngenguquko ephambi kwepharlamente. Umongameli yemasoni Mnangagwa laye uthi ubalulekile lumthetho ngoba injongo yawo ingeyokwenqabela inhlanganiso ezizimeleyo ezisetshenziswa izitha zezimbabwe. Ibandla le-TCCC lithi amalunga alo ahlaselwe eWestern North ngabacatshangelwa ukuthi ngabe bandla le-ZANU-PF abazame ukuvimba umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukudlula ngemota ukuyakhulumisana lenkokheli zaleso sigaba. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Osterlos Siziba utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi udlakela lolu luqhamuke njalo kwezinye indawo ezibalisa igogwe egudu kanye laseuzumba izolo.
Yeah, ngiyabonga. Thina silenhlelo zethu kezuke emaphandleni namhlanje ke besise weather north emalangeni adlule ukusukela ngomvulo ke bese uzumba lapho ke libone khona izithombe lokunye ke abantu bezani bezamuhlukumeza abantu wethu lokhu sincindezela ukubana ke singangeni ke uzumba lokuthi hlangana labantu befaka ama roadblock adlula i7 kusuke Harare usiyafika ke uzumba namhlanje njalo bavale wetsa lapho bezokhona ukubana besilemhlangano yethu bofanele siyenze khona. Kodwa ke sikwanisa ukuyenza imhlangano yethu kodwa ke kule moto ezilimeleyo imoto ye-One of Farmer Business people behlangana labo ke ilinyaziwe njalo ke lokuthaywa ke kwabantu lokuzama uhlukumeza abantu bethu kubana ke singaqhubekeli phambili ke swaba sesihambe ke kubana sibonisa lamapholisa ngendaba yodlakela lodlame ke oluyenzakalayo ke emashonaleni East.
Lile siqiniseko bani sokuthi abadala loludlakela ngabebandla lezani PF njalo selike laxoxisana labo yini?
Laba ngabantu abayazakalayo ngoba thina silama community leaders abaziyo labo bayazakala aso abantu abagqoka ama mask abantu ababonakala ukubana ngabe zano ngabantu ababonakala ukuthi bathunywe izano ukubana ke besincindisele ukubana ke singangeni ke ezindaweni ezijeneyo lukuyazakala ngenxa yokubana izano yethukile ukubana ke inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ke ilabantu abaningi abamelayo njalo abayisekela ikakhulu sikhangele ukhetho luka-2023 sokuyinto ebayethusileyo bayenza ukubana ke beqalise ukufuna ukusebenzisa i-violence lokubulala izimota lokwethusela njalo lokusimisa ubana singayi phambili ke ngenhlelo zethu. So lokhu yikwethuka ngenxa yokubana ngabantu ababengakhangelanga ukubana ke inhlanganiso ephikisayo ingathola ke isupport enjengaleyo abayitholayo ke ngesikhathi esime khona. Yikho beyethuka thina yikho sikwanisa ke kutshela abantu bethu ukubana ke ye kulobunzima abantu bayethuka ukubana ke sahamba njani, siyaqhubekela phambili ngenxa yokubana ke injongo yethu kubana eZimbabwe kube le nguquko. Njalo siyathembisa abantu ukuthi nasoze sayethuselwa njalo kubiselwa emuva ngenxa yokubana silala ilungelo lokuhlangana, silala ilungelo ke lokubhilonga to inhlanganiso esikizo. So akula muntu ongasimisa ngoba ubani lobani ngenxa yokubana la amalungelo asemthethweni welizwe. So kushenela kudala ukubana ke sasimiswa lokwethuselwa lokubana kutshaya izimoto zoba singaqhubekeli phambili. Siyaqhubekela phambili kubana eZimbabwe kube le nguquko. Inguquko le iyanceda not only abantu abaku-Citizens Coalition for Change kodwa even laba eZANU-PF ngenxa yokubana yibo phela abangaholiyo bona laba abathunywayo ngabafana ukubabonayo ukubana abanye bakhona abalalela izimali abalakwanisa ukudla abanye bagqoka amabhrukhwe adabukileyo lezikipa zezanu zakudala okutshengisa ukubana ngabantu ke abaphansi kodubo olu-afektha uzulu wonke jikelela. Konke lokhu kuyalungisa ngenxa yokubana eZimbabwe kufana kube le nguquko. Inguquko leadership ezavumela ama-political party ukubana bekwanisa ukusebenza benza konke akwenzayo njalo ezavumela ke ukubana uzulu ke eme lapha afuna khona ngenxa yokubana into zamaphathi asonto ofanele umuntu ezitshayelwe noma ebulale. Njalo uhulumende fanele enakekele umuntu ngenxa yokubana indaba yokuswelakala kwemisebenzi, yokuswelakala kwemithi, yokuswelakala kudla, le ndlala yiyo eyenza ukubana ke sibe silapha esikhona ukubana silungise izinto zona lezo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Wabona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi ukulandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo adale udlakela. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengakuyemukeli umbiko ngalolu daba. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF lithi umholi wogatsha lwezempilakahle esigabeni seLimpopo Province unkosikazi Phophi Ramathuba kumele axotshe umsebenzi ngemva kokuphuma kuvideo etshela isizalwane seZimbabwe ebesilaliswe esibhedlela eLimpopo ukuthi kumele siye kwelatshwa ezibhedlela zikamongameli Emmerson Mnangagwa eZimbabwe. Lolu daba luqhubeka lusemilonyeni yabanengi abanye besekela ibandla le-EFF ekuthini uRamathuba axotshe umsebenzi kodwa abanye besithi ukhulume iqiniso. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo nkosazana Kethi Webhebhe isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebotswana.
Bekuyamangalisa ukuthi phela this is the same treatment. Mbona ingani ngikhomentile even khwaphana ukuthi I experienced the same thing mina epararenyathwa. Lwani ubhuti ungcono ngoba ukhuluma e-admitiwe. Mina ngalihlala ebhentini, they refused even ukungithinta bethi imali bayifuna. I think even eZimbabwe kunjalo, no money no service. It's only that iqiniso lona libuhlungu, but honestly speaking, umama lwana lanxa kade kukhuluma sokungani kuphuma kuhashi, but kumele sikwemukele ukuthi yilo mpela iqiniso. We are Mnangagwa's responsibility.
So manje akuzwisi ubuhlungu lokho?
Ubuhlungu ba kuyazwisa, but liqiniso njalo.
Ye, ukuthi khona vele ngabantu bahamba beyelatshwa eZimbabwe khona ngani? Yikho phela.
Baba Dube kumele sikunanzelele ukuthi ilizwe lelizwe lilendlela elihlela ngakhona, especially when it comes to budgets. Umama lwanumzwile ukuthi breakdown yakhe uyenze njani. Kule I've heard abantu abanengi vele abokuthi umuntu wakhona engazithwala especially lapha eBotswana eduze they cross the border umuntu ezobelethela lapha lapha lakho sebafaka ama policies abuhlungu kakhulu ukuthi nxa uyi foreigner ubelethela ku government 3000 okumele uyikhuphe. So uthola ukuthi thina abantu beZimbabwe mina I will say it I know abaningi bazanthethisa but iqiniso libuhlungu singangani sibona lapho kungani kungcono khona. We forget about solving our own problems. It's as the exhauster ubuntu bendawo yona leyo. That is a fact.
So vele abantu kumele bezilungisele kwabo. Yiko kutsho lapha maphela.
Abantu kumele bezilungisele kwabo. Babadube it's so sad ukuthi iSouth Africa is the youngest country ngeindependence kusadeki la. So it's sad ngoba even our leaders they don't bother to fix izinto ekhaya bengagula they fly to South Africa. And the next thing that we go to South Africa, can't be having Ghanaian issue in South Africa. Yang kona, where is umuntu lwana umuntu o operator to zulu to kulume watini? Lae umuntu kutuna sekusiba too much. Itini solishe kutuna sekusiba too much. Ngoba we don't focus on fixing our own things, but we become too comfortable. Ngama situations aza abe zamu kuti sinete ngaleso sineti sege ngaleso skandi. Yeah, starting from our leader.
Ukhethiwe Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Mbuso Mhlanga.
Umuntu angaba yisihambi, umuntu angaba yisihlupheki. Kodwa uma umuntu sethe wafika egumeni lakho asithi wabona na ukuthi lo muntu lambile umuntu loyagula uyazama ongakwenza ukuthi umncede nje umphefumulo kaNkuluNkulu into yaqala. So laphana ekuthukeni ya kuzima babudube ngoba makubuya bona abakhulu besuka eZimbabwe bezokwelathwa lana akula not even one person says anything bayalathwa babuye lesebe right but because iphovo ihluphekile then sesiyathuka sitshelwe yonke into then ngibuye entweni yesibili yes ba right ba wrong ukusithuka ngoba let me hit the nail on the head. The same people abanye bona laba abayibo abagcweleyo la including mhlambe nabona laba aba lowo kade thuka. Uzothola ukuthi ekhaya le mayifika le ekhaya uyantshintsha agqoka amakhanda alabana abanye labana ababusayo. Naye ashaya izilogani abazali bakhe bavotela the same people abakhona abenza ukuthi abantu sigcwala amazwe. So aluva kuyukuthi abantu singafika ukuthi sibe inqotho sibe neqiniso empilweni zethu babudube ukuthi masithi we have had enough of this let's change wonke umuntu abe in that kind of a boat hayi ukuthi abanye lana kuyakhulunywa hayi bakithi asintshintsheni liyabona sesihluphekile but abanye babhizi bavota khonale bavotela the same people so at the end of the day sohlala sithukwa sesiyizinja nje sesiyinto engasilutho khona nje ukuthuka umuntu osegula bekungekho right kodwa ngezinye indlela ba-right futhi ngoba the same people yithi futhi esivotela the same government that is there.
Umnumzana Mbuso Mhlanga isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube uxoxele umnumzana Limukani Mpofu ovela eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Baxoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Siyafuna ukuvota Dube kodwa manje amalungelo asilawo ukuthi sivote sikhululekile njengoba sibona nje sikhuluma sinje sisemazweni. Yikho khona lokho kubangela ukuthi ubone ngani abantu abasha bavota. Njengami nje yabona njengoba nje ngise-Cape Town ukuthi ngizosuka lapha e-Cape Town ngihambe 3 days ngisiyafika ekhaya ngisiyavota. yabona ukuthi ilungelo lami libandezeliwe kube kuthiwa kuyavunyelwa ukuthi kuvote umuntu lapho akhona i-diaspora vote ngabe konke kuhamba kahle thibe kodwa amalungelo lancinzezelwe yikho nje kubone ngathi abantu abasha abakhuthalelanga izinto zezombusazwe
manje nxa kunje phela akusuze kube le nguquko ezibabo so inguquko iyabuya nini njalo iyabuya njani nxa lingavoti
inguquko thube ingaba khona masingabambisana sonke njengabantu bezimbabwe okwenzeka ngo-1980 usmith ekhutshwe embusweni lamanje kungenzeka usmith wakhishwa ngokuthi abantu bonke babebambisene ngomqondo bekwazi ukuthi bafuna ukumkhipha esitulweni namanje abantu bakithi ma bengabe besazi ukuthi bafunani befuna ukuthi bayahlupheka bezibona ukuthi bayahlupheka ma ukuthi bayahlupheka ngoba thina singasakwazi phela ukuthi kanti abantu bakithi bayahlupheka ngempela ngoba ngendlela obona kudonselwana ngayo ugcina lawo suzibuza imibuzo eminingi ukuthi ayi mhlawumbe ngithi abantu bakithi bayahlupheka mhlawumbe yimi ngenza engikubonayo abanye abantu bakujabulela ngoba kube kuthiwa sonke siyakubona ukuthi siyahlupheka angithi kube kuthiwa siyabambana sonke kube sibe nomqondo oyi-one njengokwenziwa yi-youth yona le yakhipha usmith ngo-1980 kodwa manje sibona engani siyadonselana abanye badonsa besiyale abanye badonsa besiyale yikho kugcina sokungasakhanyi kahle khonapho ukuthi kuhamba njani
kuyini okwenza lidonselane kangaka
sisikhwaba omunye nomunye ufuna ukudonsela esikhwameni sakhe asifuni ukuthi sibambisane ngento eyi-one sonke sikhululane sonke siphakamisane sonke ngesikhathi esiyi-one ngoba ngendlela okudonselana ngayo yikho khona lokho kukhoza ukuthi ubone kuhlutheka kunje ngoba omunye la udonsela kwesakhe isayidi omunye udonsela kwelakhe isayidi ikanti-ke kube sonke singabambana sonke senza into eyi-one sonke sithi uyabona manje njengamazimbabwean siyazazi ukuthi sifunani manje sifuna impumelelo kati thube kodwa uzuzibuze ngempela kati okwehlule ukuthi kwenziwe izimbabwe okwenziwa ngamanye amazwe aphana nabo-south africa aphana nabo-botswana kuyini okwehlule ukuthi izimbabwe kwenze khona ma ukhangele kuyini so uyabona ukuthi
abantu bathi yini abajidozela kathani
hayi dube akusiyithi abantu abatsha dube kubhalisiwe abantu more than 5 million abantu ababhalisele ukuvota so ungitshela ukuthi abantu laba abhalisele i-5 million lesebona abakhona njengamanje ekhaya sengasabala abangaphandle bona laba basekhaya uthi ukubona kubahambela kahle kumbe mhlawumbe yimi embona kubi mhlawumbe ngakhangele emakhokhoba ngikhangele embare ngikhangele ewanki ngikhangele lupane ngikhangele etsholotsho ngikhangele etshinotimbe e-Victoria Falls abantu ezitrade ngendlela embabona ngayo ngibe sengizibuza ukuthi abantu bonke laba usukuthi bona bakujabulela khona lokhu impilo le abayiphilayo umuntu uthole inyawo zimhlophe hamba amapatapata kada lapho uyekuthi phambili ngebandla elibusayo hayi khona duba abantu kumele sizamele ukubambana ngikuquzelayo nomthwakazi umthwakazi ma singathi singabantu sizame ukukhipha le ngqondo leyo ukuthi kuthiwa inhlobo enje nenhlobo enje yikho kuyoku izinto okusikisele emuva konke konkeyana kathe sithube sikhangelane lamavoti kumnyaka ozayo kumele ukuthi ngabe sonke siyabambana sonke sikhuluma ilizwe eyi-one ukuthi madoda lapha siyakubona kuizinto okuyinto okungasinceda la izaphu dube lapha singa-challenge sibihle umpini la izaphu ayikho into alikho utshintsho engalenza ezimbabwe i-MRP alikho utshintsho engalenza ezimbabwe okwakathesi lapha sesikhuluma iqiniso la utshintsho olungaba khona kathesi sikhangelele umnyaka oluzayo yi-CCC kuphela lokhu akunamntu ongakwaziyo singaphikisa siyenzeni ezilongu ma singabe lokhu esidonselana amanye amavota azophithima futhi aye ku-MRP amanye kuzaphu izawini izanupf nanext year siyabe sikhuluma sikhona lapha e-South Africa singalanto siyazi next year futhi yabe sisihlotshelwe ukuqotsho angazi ukuthi siyakuya ngaphi ma singafuna ukuthi sitshitshe i-government ngoba i-government yakhona le izofika isigijimisa futhi sizokuya ngaphi manje ezambia lapho siyaqala ukugijinyiswa manje so siyabe singabantu abanjani abantu abangakwazi ukuthi behlangane njengamazimbabweni sithi uyabona manje sesifuna utshintsho madoda asimenzeni kwenzeka ngoba ukugijimisana vele siyakwazi izane izosishaya so ibhokisi ukuvota yikho kungasikhulula dube abantu bonke abazazi ukuthi bafunana abantu bezimbabwe bebekele ukuhamba bekhothisa abantu ukuthi baye ukuvota kulaa ncedo ye siyavotela ibandla elinje sithi the only solution okwakathesi dube abantu ababekwazi lokhu kungehlula lokho siyahlala khona lapha emzansi sifele khona lapha akunanto esingayenza
Umnumzana Lemukani Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kulive Talk lamhlanje Diaspora Forum sikhangela ukuhlukuluzwa kwezizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Inengi lazo eseliphelelwa ukusebenza kwengwalo seZimbabwe Exemption Permits ekupheleni komnyaka. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.